Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mfufu 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imask.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale beleCOVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane lendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Asibakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi ama-fridge ayasebenza landani njalo nina sesibuya ku-coronavirus kule cost.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zisiphilela ukuthelelwa i-COVID-19 ngoba zilambe iziqiniso zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukisela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe leli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebezi kwasayimone
There are some lessons that we must draw from this.
Kusokuba abantu bayathelelana iCOVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiyo yodwa into okumele yenze sihlolele umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo umkhuhlane.
Land where there's COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini bemaphandleni bona abayekithisa iziqondiso zenhlanganiso ye World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough, fever,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalomkhuhlane kumele ahlolwe. Kumele abantu bahlolwe sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolu mkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to our heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba, yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uZulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lo mkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sikhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe kungaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe
chumi athoba mune munye lana ekhulwini
esijonge ukuvikela umemetheka kwegciwane leli. UNkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alimali yokuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha etsholotsho laselubanekade sisebenzela khona, into abasebeyizwile kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanitizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitize njalokho okwenziwe emadorobheni. Uzathola ukuthi nxa uhamba njengase-etsholotsho business center laphana, amashopping awangenayo anzayingibone kusanitizwa ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week. So sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landlani njalo. Nxa sesibuya ku-coronavirus, kule cost ehamba lakhona kuva kuko abalakho nxa besiza ezindaweni ezinjengabodolobhaakula Zulu. Inkinga esikhona yokuthi kade simhlabe thini sokomi, uzathola ukuthi amabhola wayekwanisa ukuthola amanzi ku-35 meters, so kumele uphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi sibi. Then ubusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elupane laphana wayesitshele sithi khona iward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugezi, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingaqhawulani kakhulu ligeza izandla lani lani, hhayi khonkana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle utshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away. Uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga.
Etsholotsho njalo elupane izinto zime njani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona ukuthi kulesi sikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right nga sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga isikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna nxa izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana libafundisayo from umkhuhlane onjengalo we-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesi sikolo etsholotsho lapha, sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo i-PE lama-sanitizer, but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi ah lapha kulohlupho la, ngcono mphathise lami ngale ndlela le yama-sanitizer la.
UNkosi Khona Dibithi ngomsakazo we-Community Podium TV. Limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter, unobhala wogatsha lokwethulwa kwemibiko, u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angama500, US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhadelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile, i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi, abantu bakhe, kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine, izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengaye emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe seWhite House ngomvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu werally edolobheni leArizona, lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli. Owebandla lamademocrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni le-Lagos ngomvulo lapho abavimbe igceke lendizamshina. Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqhakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlala kahle yabantu ezifana lezimpila kahle ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizimusi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abaningi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo iye-primary le-secondary, lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu, lwathola i-$6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kunhlelo zamanzi lezempilakahle.
Besikhangela ukuthi uhulumende awuqakathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamu la isithupha akhangela uBulawayo kawaseneli. So sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwayo ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uMnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana kwathiwa ama-cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders ngale-cushioning allowance kwakuqale kwathiwa sizayiphiwa i-$180,000. Imali leyo khathesi leqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abaningi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi. Sibona abayanga baye ezikolo ezikahulumende ezingala zinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthe lanxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka, uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu kuseneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo kawugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory lawo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa la enguminista kamgabe bebulala besenze njalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi khona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2020.
Ilanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Njuna Nhlanhla yamangwendiweni ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yindwazinduna nguhulumende emthethondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. Undiweni owelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhelithane uthi kuyamangalisa okwenziwa inhlanganiso yeMatebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugura wawundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugura wawundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Xa ukhangela ubukhosi jikilili jikilili ungafika efela busi kumbe ngimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba lenkinga ezikolweni, inkosi meli bekhona. Inkinga eclinic, inkosi meli bekhona. Izilimo zithutshanga, inkosi meli bekhona. Kube lomkhuhlane, inkosi bekhona. Imtshado, inkosi meli bekhona. Amangcwabeni emfeni, inkosi meli ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi, lina bantu liyangiduba, ake liqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami, sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu ngalokho. Nxa ngakwenzi lokhu, hayi babadube, ngaba ngcono ngigaxe ijazi yami ngibuyele lapha eNgilandi ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibiluzwe sibithi kule ntshungutshu yokuthi wathi ngimele abantu ngibe induna yabantu kuyini?
Baba Dube, ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa nto mdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okuningi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngiyabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha, indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnanga ulungisa kuhle yini langodaba lokhu kwe-round lolu osokuthiwa sokumele kugejwe abantu amangcwaba alabo bantu ababulawayo?
Dube, lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni. Ilizwe lezama ukuthi ungenza icala kudiliza isizinuwahala eqaqeni. IZimbabwe yonke yaba phansi ngaphansi ngale, wayikhetha leyo impi. Kanti uhulumeni ukhethwe yithi, isithunywa sethu, kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu, khatshana, khatshana, khatshana.
Kumele kwenziweni pho ndiweni?
The transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi. Into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe. ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu omntana. Ngakutshela ngingachaya amathambo ukuthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le into asifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU liyana. Kuke asifuni ukubona into lele noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Lo ke bekungunduna Nhlahla Yamangwe Ndiweni yomango wendaba zinduna limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook ekhasini le-VOA Ndebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusiba ngasesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli-COVID-19 lingemuva nje kane kweHarare eyiyo ekhokhelayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHabha
kuBulawayo sithola ukuthi esikhathini
sikhulumile esisize bakithi sesile 2 months singakaze sitholele amabhimu esizisodote encane lapho abathwala izibo omabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwala izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo lapha izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubutha izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasela plan ukuthi beyenze njani. Sebethe abantu bechela khonaphana. Kuthi umabhimu kuthi ukunuka endlini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level. So endaweni eziningi ama residential areas sesireducile ukubutha kwezibi so once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcinenini izibi zethu zenezo amavikena lawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula umuntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu kathe sibelahla izibi mahlayana lathi fuel yethu njengekhansini kwesinye isikhathi yabe ingafikanga kwesinye isikhathi njalo sabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi njengokuthwa kwezibi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tina murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.